Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBhethu likaZulu isimangale emapholiseni emaphisa phezu kokudilizwa njalo kwelitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazo yogugurawundi. Leli litshe lidilizwe kunsukwana esisanda kwedlula. Akusiko kwakuqala ukuthi lidilizwe leli litshe. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salenhlanganiso uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ilitshe leli ngelesine lidilizwa okumangala ngokwesithathu esikwenzileyo. Ekumangaleni kwethu kwesibili akukabi lomuntu owabanjwayo. Ngelesine eBhalakwe kodwa saphinda safaka amanye amabili enkabazwe esilobela lawo wadilizwa. So singathi sokudilizwe amatshe angusikisi.
Amapholisa atheni ngalolu daba?
Amapholisa asibuzile ukubana sicabangela bani, sabatshela ukubana sicabangela ama-CIO. Yiwo esicabanga ukuthi angabe edilizile leyo nto ngezizathu zokubana yibo isikhathi sonke odabelokhe bezama ukuyenqabela ukubana sakhe lelo litshe. So bathe bona bazahambisa ukumangala kwethu eKezi ngoba bayisupost yeKezi, then ikwesizathola khona iCR number.
Izakhamizi ke zona zithini njalo engaba ekhona na obonileyo ukuthi ngubani oyenze lokho?
Zimangele, zidanile, kodwa kakusazethusi, kakusazethusi. Izakhamizi ayikazimbonanga umuntu wadilizayo, kodwa yizo ezasifonelayo zisitshela ukubana sokulomonakalo. Satshelwa izakhamizi ezikuyona lona umango.
Kuyini okungaba kusetshenzisiwe ekudilizeni ilitsheleli ngoba siyibone lihlakaziwe sokuyiziqephuqephu?
Eqinisweni kangikwazi ukuthi bangabe besebenziseni, kodwa engikubonileyo yokuthi engxenye bangabe babophela emoteni bahudula ngoba ezinye insimbi ziqamukile zisele khonapha. Ngicabanga ukuthi kungabe basebenzisa imota ukuthi bekwatule leyaninto.
Hello ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu iBhethu likaZulu obexoxa icingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.